Abakhulume nomsakazi weStudio 7 bathi sebephila nzima ngoba kabasenelisi ukuthengisa impahla etshiyeneyo. Bathi lokhu kwenziwa ukuthi uhulumende lokhu evimbile endaweni zokuthengisela impahla yabo esesaba ukuthi kungamemetheka igciwane le-COVID-19. Uhulumende weZimbabwe usanda kuthatha isinqumo sokuthi kuvulwe amanye amankampani okwesikhatshana ngelanga ukuze abanye abantu benelise ukuziphilisa. Kodwa lokhu kuvalwe ngqi emgwaqweni okuthengisa impahla etshiyeneyo. UNkosikazi Zelda Ndlovu okunhlanganiso yabantu abathenga bethengisa impahla eyeZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations uthi banengi kakhulu ababhekane lohlupho lokuswela ukudla lokunye ngenxa yokuvalelwa ezindlini.
Ngikhuluma nje abantu abaningi lapha osomabhizinisi ngama-single parents. Ngikhuluma nje nxa sehlezi phansi akusela plan angayenza. Njalo zonke izinsuku uvuka ekhipha imali ezama ukuthi abeke ukudla phezu kwetafula. Ngokubheka kwami sebeze beqalisa abanye khathesi ukunika abantwana ukudla kanye ngosuku.
UNkosikazi Ndlovu uthi uza kuba nzima ukuthi bavuselele amabhizimusi abo lungaqitshwa uhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini eZimbabwe. Uthi amalunga enhlanganiso le esesebenzisa imali okumele bathenge ngayo impahla yokuthengisa kuZulu.
Zonke isuku bayakhipha imali yana bethenga ukudla, bekhipha imali yana besebenzisa bencedisana labantu ababo endlini behlezi, okutsho ukuthi sebedle bazibadlala ikhapitali.
Okwethulwe ngonkosikazi Ndlovu kusekelwa ngumnumzana Permanent Sibanda okunhlanganiso le esigabeni selupane esabelweni semathebeleleni North.
Uma kungaze kuvulwe nxa i-lockdown isisusiwe kuzaba lobunzima obukhulu ngoba abantu abaselazimali zokuqala katsha amabhizinisi abo. Le ntengo kade bewoda ngayo singakangeni ku-lockdown isikhuphuke kakhulu, isiphezulu okubana lo muntu ongabe efuna ukusiza kumbe encedisa sokumele ecabange ukuncedisa ngenkalakatha zemali.
Usibanda laye uthi bazakwehluleka ukuvuselela amabhizimusi abo lungaqitshwa uhlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-coronavirus lockdown.
Bona ingani kuzaba nzima kakhulu nxa sokubuyelwa. Kuphinde kube nzima kulaba kade besebenza sibili imisebenzi beqhatshiwe ngoba amakampani abemile, njengoba amakampani abemile ukuqala phansi kuzaba nzima kumankampani.
Umkhokheli wenhlanganiso le eGwanda uNkosikazi Mary Mayimbo ukhuthaza uhulumende ukuba avuselele umnotho abantu bathole okokwenza.
Lalabo abathi bayanceda kodwa uhulumende weZimbabwe uyancindezela futhi ngoba izimali ziyangena kodwa ukuthi zingena ziphume zisiya ngaphi akusabonakali. Njengoba nango le COVID yangona ikwamanye amazwe iyayingezeleleka, so nxa kuyingezeleleka kwamanye amazwe lathi bona beZimbabwe iyakopa layike ikhangela ukuthi wo nxa iSouth Africa layi sithe khona kumbe 3 months iZimbabwe layi ilandelela khona lokhu amabhoda avaliwe abantu bebephila ngokukhrosa amabhoda besiyethengana ukudla kwabo lempahla zabo kubo South Africa ngoba intengo yangona inganeni kodwa kathesi bayakhrosa besiya ngaphi.
UNkosikazi Mayimbo ufisa ukuthi amadolobho wonke avuselele indawo zokuthengisela impahla etshiyeneyo ukwenzela ukuthi benelise ukuzithuthukisa.
Uhulumende phezu kwakhonokho abe sesithi ama-SMEs, amavenda, ama-informal traders kababhalise ukuze bathole uncedo baphiwe amalayini e-NetOne. Ngikhuluma kunje amalayini lawa a-empty abangisho lalutho okokuthi abantu sosebemangele ukuthi kanti uhulumende ukuthi uyasincedisa kathesi akulalanto ephumayo kuhamba njani.
Bakhona njalo abachothoza okwenziwa nguhulumende lamakhansili abhidliza izakhiwo ezokuthengisela impahla emigwaqweni okuthiwa akazikho emthethweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomphathintambo obona ngezabesifazane, amabhizimusi amancane lokunye uNkosikazi Sithembiso Nyoni. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa ubelokhe engakawuphenduli umlayezo esimthumele ebulenjini bokuxhumana. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.